sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amasono zisoko selamukela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisakaza, Siso Washington, D.C.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 kuzibandlela 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
indoda elisikile, indoda njalo lesithunzi esebenze nzima kakhulu ngesikhathi kukhutshwa umgadi. Kube kanti ke navele kuyeze besebenzele ilizwe leneli kube nesibindi sona sokuthi akuyivele khonokho ukuthi umgadi lamele eceleni.
Umphathintambo obebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo, ubhubhe namuhla ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute, the office of President of the United States, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Umnumzana Joe Biden ugcotshwe namuhla ukuba ngumongameli weMelika omutsha. Ubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lambili 52 ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, njalo kwatholakala abangamakhulu bhozi ayisishiyangalombili 783 belo mkhuhlane lo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo kasekho. Uhulumende uthi uMoyo ubhubhe namuhla ekuseni ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Moyo, uLieutenant General Sibusiso Moyo, wayekubuthwa njalo wathola udumo ngesikhathi sokukhitshwa embusweni kukaMui owayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017, enguye owazisa uZulu ukuthi ibutho lase lithethe intambo zombuso ukuze kulungisiswe okwase konakele elizweni. Owayelilunga ledale lephalamende kuSenate emele iCholocho, umnumzana Believe Gawule uncoma imisebenzi kaMui.
USibusiso uyenze umsebenzi omkhulu kakhulu, ikakhulu likhangele phela ukukhulula ilizwe akwenzayo lesikhathi asebenze khona esesibuthweni, waqansa waze wafika lapha ezingeni eliphezulu kwezombutho. Siyananzelela ukuthi lo msebenzi awenzayo wokuletha phela i-new dispensation enalesi kiyo engu-Foreign Affairs Minister, ubambe kahle kuhle kakhulu umsebenzi kurhulumende lapha azame khona ngazi zonke indlela ukusebenza exhumanisa kuhle ilizwe leZimbabwe lamanye amazwe. Uzamile kakhulu ukuthi aveze ubuso obungcono beZimbabwe ngokuengeja amanye amazwe.
Elinye njalo ilunga lebandla leZANU-PF koBulawayo, umnumzana Malakha Inkomo, usekela lokhu.
IZimbabwe ilahlekelwe liqhawe eliqiniso, iqhawe elingasilo ukuthi uyazenzisa, kodwa iqhawe esibone ngemsebenzi kusukela empini kuze isikhathi esingena ku-Second Republic, ukuthi ngumuntu osebenze ngendlela enhle kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe namhlanje sikhona, sizikholisela, sibusa singaphansi kukababa u-Idi Mnangagwa. Ube ngomunye wabantu abazinikeleyo ukuthi lobe iqunywa ngami akhulume iqiniso elikhona.
Omunye oncoma umsebenzi kaMoyo umnumzana Greta Sibanda, umgcini sihlalo wevuselela Restore umhlanhlandlela.
Ubaba uMoyo ibiyindoda elifikile, indoda njalo lesithunzi esebenze nzima kakhulu ngesikhathi kukhutshwa umgadi. Kube kanti ke navele kuyeze besebenzele ilizwe leneli kube nesibindi sona sokuthi akuyivele khonokho ukuthi umgadi lami eceleni. kuyinto emangalisayo kakhulu umsebenzi awenzileyo. Usebenze kanzima njalo ekuhlanzeni isimo selizwe ebesikade sesinuka khahla phambili kwamanye amazwe. Kasawuqedanga nje wena umsebenzi wakhe.
Umnumzana Xolani Ngwenya, ilunga leMthwakazi Republic Party, uthi ukulahlekelwa isihlobo kubuhlungu, ethi kodwa isabelo seMatabeleland asizange siphathiswe ukuba kwakhe embusweni.
Sikhala labo bakomoyo ngokulahlekelwa ngomunye wabo othina ngapha-ke eMatabeleland. Asizange sibone ukuthi wasinceda ngani, ngoba sathi sibona esengene esihlalweni la esephezulu khonale. Sasesithi uzasinceda ngapha kithi, kodwa hhayi, zange kufike uncedo lwakhona. Wayephila khona ngale.
Unkosikazi Sanele Dunga, isakhamuzi sakoBulawayo, ukhala labakomoyo.
Eqinisweni mina umoyo u-SB Moyo ngiqale ukuba mazi ngomnyaka ka-2017 ngesikhathi sekhulu. Phambili kwalokhu bengingamazi vele. Njalo ngesikhathi lesi esengu-Foreign Affairs Minister, mbonani wenze umsebenzi ofe elizweni lethu leli leZimbabwe. Lanxa ngapha eMandebeleni singazange sibone akwenzileyo okubambekayo, mina mbonani maybe okuqakathekileyo yikuthi iziphathamandla kufanele zikhumbule ukuthuthukisa izigaba zazo ngesikhathi zisaphila.
Umoyo yisiphathamandla sikahulumende esesithathu ukubulawa ngumkhuhlane we-COVID kulandela ukubhubha kwaye ngumphathi ntambo wezokulima uMnumzana Terence Shiri kanye nomphathi ntambo wesabela soMamikhaland unkosikazi Ellen Gwaradzimba. ULieutenant Moyo uzalelwe eMnene Mission Hospital eMberengwa ngomnyaka ka-1916. Ube ngumntwana wesithathu phakathi kwemuli yabantwana abayisishiyagalombili njalo waphatheka empini yenkululeko kusukela ngomnyaka ka-1977 ngesikhathi efunda izinga likaform 3 eManama Secondary School. ULieutenant Moyo wangena empini yenkululeko ngakwele eBotswana elomza wakhe u-Air Marshal Elson Moyo. Uthe ephenduka ekhaya wavuselela imfundo yakhe wagcina ethole idigri lokudlelana lamanye amazwe ekolitshini le-University of Zimbabwe leleZimbabwe Open University. Umoyo uthiye umkakhe unkosikazi Lois Mathanda Moyo ongumgcini sihlalo wekhomishini ebona yenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo kubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lambili 52 ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, njalo kwatholakala abangamakhulu phose ayisishiyangalombili 783 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-coronavirus selokhu ifike eZimbabwe laya kumakhulu ayisishiyangalombili alamatshumi amabili lanhlanu 825 asebefunyenwe belayo bona bakhwele baya kunkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 28,675. Omunye wababanjela umkhuhlane yisikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fazai Mayere. UMayere uthi ubanjela umkhuhlane kulandela ukuvalelwa kwakhe ejele leChikurupi ngemva kokubotshelwa icala lokuloba amanga ngosana okwakuthiwa lutshaywe lipholisa lwafa. Kumbiko wethu lenamuhla uMayere uthe uyakhwehlela njalo umzimba wakhe uyatshisa. Usole indlela izibotshwa eziphathwa ngayo emajele esithi azilakho okokuzivikela ku-coronavirus okufana lama-sanitizer. Sixoxele umsekeli wakhe uMnumzana Felix Magalela Mafasifanda.
Babemfake ejeli kulalaba abantu ababulawayo ngomkhuhlane lo. Sibona njenge-MDC lesizwe eZimbabwe kuluhlazo njalo kungumbhedo omkhulu ukuthi iZimbabwe singanigola ama-politicians lama-activists ibafake emajeli ukuthi babanjwe ngomkhuhlane khona bazasishiya lapha emhlabeni. Sibuhlungu, sibamba umlomo wangaphansi simangala ukuthi kambe emajeli yikho lapho sokuhlinzelwa abantu bephila na. Thina sazi ukuthi isikhathi esiningi uma umuntu eku-remand prison umsulwa kalacala ugqoka iy'gqoko zakhe udludle okufunayo njalo kahlukumezwa. Uma yena uyasitshela ukuthi ebesesetshenziswa sokuthi akayehlakula emasimini yena engakathonisiswa njalo ebesihlala labantu izikiwi ezilamacala okubulala lokutshontshela amabhenki esithi ubambe inkunzi.
Kukhona elingakukhuthaza ngomumo osemajele lapha.
Amajeli alabantu abaningi, ijeli elifanele ukuthi igcine abantu abangu-20 ligcine abantu abangu-100 is disproportionate. Ijeli elifanele ligcine abantu abangu-60 seligcine abantu abangu-300 njalo akula ma-sanitizer, akula mamaski, kungcolile, kulentwala, kule mosquito, akula ngisho lama-toilets, izinto nje okuthi khonokuyana okwathiwa ngu-Smith, iZanu-PF government sikuya ku-inherita. Sicela ukuthi emhlabeni jikelele kulo mhlangano omkhulu okhangela ezamajeli ongaphansi kwe-United Nations, the African Union, kungabe bake babuye bazekhangela amajeli e-Afrika njengoba sisazi ukuthi umbuso ngamazolo. Khathesi balamajeli azagongoda abantu babagoli babafake emajeli bafe. Kusasa bayakhohlwa ukuthi umbuso ngamazolo labo bayabe sebebuswa ngabanye abantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasfanta ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance sixoxela ekobulawayo. Kasenelisanga ukukhuluma labogatsha lwamajele. Umongameli weMelika omutsha umnumzana Joe Biden sekhuthaze isizalwane zelizwe lakhe ukuthi zibambane lanxanje zingaboni ngaso linye kwezombusazwe. UBiden wethule amazwi la ekufungisweni kwakhe kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris emini namuhla.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Office of President of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
UBiden uthethe intambo zombuso kulokufuthelana okukhulu phakathi kukazulu weMelika ngendaba zombusazwe ngoba abasekeli bakamnumzana Donald Trump besithi waqilibezela lanxanje lokhu kungamanga aluhlaza. Ngokunjalo uBiden ucele uZulu ukuthi abambane ukuze abhekane lenkinga ezifana lomkhuhlane we-COVID-19 lokunye okuhluphayo. Umongameli Biden usole abamhlophe abazonda eminye imihlobo kanye labenza udlakela abafana labasekeli bakaTrump abahlasele edale lephalamende eleCongress kumaviki amabili edluleyo. Uthe uhulumende wakhe kasoze abuvumele ubudlwangudlwangu obunje.
Violence sought to shake the capital's very foundation. We come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
UBiden uthembise njalo ukuqakathekisa ubudlelwano beMelika labangane bayo hatshi obekusenziwa nguhulumende kaTrump. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris yena wenze imbali ngokuba ngowesifazana wakuqala ongumsekeli kamongameli weMelika.
Hi. Kamala Davy Harris do solemnly swear.
I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Against all enemies.
Uba ngumsundu wakuqala njalo ukuba kulesi sikhundla. Sivuze ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringayi ukuthi uthini ngembali esilotshwe nguHarris.
Sasisithi mbeni kwakuzaba ngomlungu but sabona ngomnyaka ophelileyo ukuthi kwaba lama-demonstrations after i-George Floyd incident ukuthi kwase kwachuchisa umnumzana Biden ukuthi akhethe umama uHarris.
Omunye njalo ocubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube uthi mkhulu umsebenzi umongameli Biden abhekane lawo.
Ubaba uBiden babunkomo usasenebanga elikhulu kakhulu afanele ukuthi azame ukuthi alivale noma azame ukuthi alisondeze ikakhulukazi kumhlaba wonke jikelele. Njengoba satsho phambilini ukuthi ilizwe leMelika babunkomo lilizwe elilomthelela ezintweni eziningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngoba umuntu onguye obusa iMelika kufanele ukuthi kube ngumuntu oyazi mhlophe ukudlelana labanye abantu njalo kube ngumuntu ongela ego.
Kuluma ngodaba lwabamhlophe abazonda eminye imihlobo umnumzana Muringayi uthi ngempela uZulu kumele ebambane alwisane labantu abanje.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eAmerica ma umuntu wonke and i-system of government ife to all groups or abantu wonke.
Umnumzana Trump yena ubengekho ekugcotsheni kukaBiden ngoba uthi wacilwa kukhetho. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ubekhona. Sibuze umnumzana Dube ukuthi ubona esenzani uTrump njengoba esephume embusweni engakafuni.
Ngokuzitshela kwakhe uTrump kakhulu njalo lokuba ngumntando kayiphikiswa sekungenzeka ukuthi akwenze konke kunalokhu njengoba kubeka babunkomo ukuthi sekungenzeka afome iparty yakhe noma engaqhubekela phambili kodwa umphathi wama-Republicans. Kodwa-ke ukuqhubekela phambili engumphathi wama-Republicans kuzabe nzima njengoba sibona ukuthi impeachment ekhona kuzasenamacala azabuye awayitheswe okuyinto ezayenza ukuthi angasabe legitimate ukuthi usengabe ngumuntu ongabe ngumholi we-political party.
Ngaphandle kokufuthelana uBiden uthatha intambo zombuso ngesikhathi eleMelika libhekane lobunzima bomkhuhlane we-coronavirus wona osubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 kuleli lizwe. Abake baba ngomongameli beMelika abagoqela umnumzana Bill Clinton kanye lomnumzana Barack Obama labo bebekhona kulumkhosi. Kusenjalo ingcweti yesicubungula ezombusazwe eZimbabwe zithi ukungena embusweni kukamongameli Biden akusoze kuguqule isimo sobudlelwano bamazwe omabili ikakhulu kudaba lwesitsheziso zenotho ezafakelwa ezinye iziphathamandla zikahulumente weZANU-PF yiMelika. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi kawabona ukudedelwana kombuso weMelika usuka ezandleni zikamnumzana Donald Trump wama-Republicans usiya kwezikamnumzana Joe Biden wama-Democrats kungaletha inguquko elizweni labo. Ingcweti ecubulana ezombusazwe umnumzana Shenzani Ntungagwa uthi kunje leMelika libhekane nenhlupho eziningi okokuthi liningi lazihlupha kangako ngokwenzakala eZimbabwe.
Okwakuqala amboni ikakhulu kusiba lokuntshintsha kumbeni esingathi i-foreign policy kusiza eZimbabwe ngoba iningi lamazwe la ale notho sebezikhanyela bona. Ngingamnika umzakeliso we-Britain yaphuma ku-Brexit. So ukubona kwami mina beleMelika sebezicabanga bona ngabaseke ukuthiona becabanga ukuthi iZimbabwe bengayinceda kumbeni bengasebenza layo. Lakho thina sikhona kugrupu yamazwe lanangela notho ama iyamelika kayisoze lahlikelwe ma ingasebenzanga lathi owaka thethe amboni lokho kutshintsha.
Ubona ngobudlelwano lamanye amazwe omhlaba kwi-MTC Alliance unkosazana Gladys Hlatshwayo uthi ibandla lakhe lisizana nehlandla uBiden.
The NDC congratulates President Joe Biden and Vice President Kamala Harris following their victory in
NDC City. Amhlophe kumongameli Biden lomsekeli wakhe uKamala Harris. Isikhathi esinzima kibo sikhangela lokho okwenzakale eCapitol, kodwa banceda zingadla zikahulumende weMelika ezaqinisaka. Ibandla lezanu-PF sibone seliphambanisa ingatsha zethu zelizwe ezifana lezethu lezinye, sibona ukuba lenguquko kwele Melika kungabafundisa ukuba amazwe kumele aguqule.
American institutions including the judiciary and the security.
Umkhokeli welinye ibandla liphikisayo ele-Ideas Party for Democracy, umnumzana Herbert Jamuka, inabona engathi Biden angancedisa ele Zimbabwe.
Kuqakathekile kuthi ukubekwa kukaJoe Biden. Number one, uJoe Biden ukubona kwami angumntu unenhliziyo elukhuni, like inhliziyo strong. UJoe Biden ungathi unenhliziyo yokusizela. Ngikhuluma manje, ngikhuluma nendaba yama-sanctions afakelwa ilizwe laseZimbabwe. Sihlala sisizwa abakhokheli be-ZANU-PF, especially Robert Mugabe nobo-president bomnangagwa nama-ministers akhe, ukuthi i-America yafakela ama-sanctions namazwe ase-Europe. But kwamanje sokuyisikhathi sokuthi uMnangagwa noJoe Biden badibanise amakhanda bakhulumisane kakuhle, uMnangagwa azidobe azibeke phansi.
Kodwa umsekeli omqondisi uhlangothi lwabasha ebandleni le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo yena uthi kumele uBiden akhiphe izinsizo zomnotho eZimbabwe.
Hayi, thina njengamaZimbabweni asiphatheki kangako kumpumela yokhetho lwemelika. Kumbe kungena uTrump, kumbe nguBiden. Nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe, kuyabe kulokhu kufana yithi, kuyabe kulokhu kufana yithi, ngoba siyananzelela ukuthi sokube lama-administration phose amathathu selokhu kwafakwa izidera, izijeziso lezo zafakwa phecelezi ama-sanctions. Bangene Obama ayizange itshintshe leyo foreign policy, ungenile uTrump ayizange itshintshe kube le amendment, sekwa-reinforce lawa ama-sanctions. So yitha ukhathalekile ukuthi kungene ubani. Thina esikufunayo ukuthi ama-sanctions asuswe.
UBiden ugcoke namhlanje ukuba umongameli wesimashumi mane nasithupha kwele Melika 46th US President, phakathi womumo wokufuthelana okukhulu kukazulu waleyo lizwe, ngoba watshiye leso sikhundla umnumzana Donald Trump engavumanga ukuthi unqotshwe kukhethwe, esithi wacilwa. Ngakho-ke akazange amenzele amhlophe uBiden, njalo akazange abe khona emkhosini wokugcotshwa kwakhe. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlozo bezindlovu.
Silokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezethule imibono etshiyeneyo ngokungena embusweni kukamongameli Biden. Ezinye zisithi kuzasiza iZimbabwe, kukanti ezinye zithi ngeke. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi kukhulu ezikhangelele ukubona kuguquka ngobudlelwano beMelika leZimbabwe phansi kukamongameli Biden. Isikhulume sebandla le-Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi ziningi izifiso alazo ngomongameli weMelika.
Isifiso engilazo kakhulu yikuthi amazwe amabili, elase-America elase-Zimbabwe, aphumisane umlotha, kube khona ukusizana ukuthi ubudlwangudlwangu obukhona kweleZimbabwe, ukuwa komnotho okukhona kweleZimbabwe, ukuhlukumezeka kwabantu okukhona eZimbabwe, kunye lokugilimbane nokuhlupheka kwabantu nokufa kwabantu ngomkhuhlane we-COVID kuphele.
Kodwa kunobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lincane ithemba lokuthi kukhona okungenziwa uBiden.
Kasiboni kusiba lotshintsho ebudlelweni beZimbabwe lelizwe laseMelika. Lokho sikutsho ngokuba uhlupho lwaqala ngesikhathi kusaphethe ibandla lakhe elamademokrasi ngo-1998. Okungaba lutshintsho khona ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi-ke abe-civil society baqale ukuthi bathole izimali.
Okusekelwe ngugcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele-South Africa, umnumzana Thwasi Ndlovu.
ngiyabona abantu abaningi sine cabanga ukuthi uJoe Biden angase aqambukele kwe-Afrika kakhulukazi eZimbabwe. Kodwa-ke alelo iphupho nje. Khona into abangayenza nje ukuthi bazame ukufacilitate-a mhlawumbe indirectly ukuthi kube nenguquko esingathi ama-reforms. Kodwa akulona ilizwe abaliqhakathekisayo kangaka.
Isikhulumeli sezanu PF kwele-South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi okumqoka umongameli Biden angakwenzela eZimbabwe iwesula izijeziso zomnotho.
We appeal to him that he removes the sanctions and look closely at working with the Zimbabwean government, which have been so much.
Sicela asikhuphele izijeziso zomnotho njalo asebenzisane nenhlonipho leZimbabwe.
So that we can work as one global village. So it is our hope that the sanctions will be lifted.
Umgcinihlalo wehlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimpimbokodo, uNkosazana Beatrice Mathuthu, naye uthi kukhulu abakukhangelele eMelika lo mongameli wayo omutsha.
Kuningi okwenziwa nguhulumende wakwelakithi okungukuhle esingafisa ukuthi iMelika ingenelele kukho ngesihle, izinto ezifana nokuhlunyizwa kwamalungelo abantu. Njalo nxa sikhangela iZimbabwe okwenza kube kubi kakhulu ngama-sanctions unsinyo lolu lukhona eZimbabwe. Siyafisa sengathi uBiden nohulumende wakhe bangawasusa ama-sanctions. Sifike sibone ukuthi ngemva kokususwa kwawo ama-sanctions lawa iZimbabwe ilokwenza ngcono yini ma kusiya kwezokumnotho.
Kodwa-ke abanye bathi akasuke asithole isikhathi sokuzihlupha ngendaba zeZimbabwe njengoba kuzafuze aqede isikhathi elwisana lomkhuhlane we-coronavirus odla amahabulo eMelika. Abanye bathi uzaqeda isikhathi sonke ephatheke ngenhlelo zokuvuselela umnotho welizwe lakhe. Kwezamalungelo oluntu lombuso ohlonipha intando kaZulu, bakhona bathi iMelika kayisoke ibe nezwi lokukhuza umkhubalo njengoba umnumzana Biden egcotshwe kugcwele amasotsha idolobho lonke ngoba kusesatshelwa udlakela lwabangahloniphi intando kaZulu. Melitulo 7 Johannesburg, South Africa, inguThuso Khumalo.
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukugcotshwa kukamongameli weMelika omutsha umnumzana Joe Biden, yena oseqale umsebenzi.
Namhlanje yakhuthu moya uthanda bankosi yangiyacela ngiyacela manika
ezosuku zikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo kaSeko. Umnumzana Joe Biden usegcotshiwe ukuba ngumongameli weMelika omutsha. Olivalelisayo Muntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Nilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.